bahambile e-South Africa besiyabona lokuyajabulela ikhefu leli belabazali babo. Siyazi ukubana abantu abaningi baphumelele elizweni bayiphephela e-South Africa, ilizwe lonke ngoba ngobunzima obukhona elizweni. So mbona ngazathi iZimbabwe le-South Africa ngamazwe ahlala engavumelani ngendlela abantu abaphathwa ngayo, bavumelana entweni eyodwa uma kube lokhetho. So mbona ngazathi ukuthi abantu eZimbabwe badubeka konke khonoko okwenza abantwana bephume behambe ngendlela ezingaqondanga kuyinxa yombuso omubi okhiphe abazali babantwana labo. So abazali babefuna ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka bebe labantwana babo. So kangibona ukuthi kungabe kungamanga inani lingabe lingayisilo, kodwa abantwana siyakwazi bayahamba ngendlela ezingayisizo ngoba abazali babefisa ukuba labantwana babo labo ngoba bahamba ngendlela ezingayisizo.
Yindaba kulokungavumelani esikubonayo lokho?
Ngibona ngani bavumelana mina. Abangabe bengakuvumelani ifiga ukuthi bangaka abantwana abaphendukisiwe. Ngibona ngazathi uhulumende weZimbabwe njengaye wonke umuntu kuyamiyangisa ukubana abantwana abaningi kangaka baphumile elizweni. So kuyawube kukubonisa ukuthi uma kuphume abantwana abangu-400 ungena abangu-100 njengokutsho kwakha nje bephunyiswe yikubana abazali babo abakho elizweni. Kuyayangisa vele nje uma lililizwe. So mbona ngazathi kuyavunyelwana ukuthi hayi kukhona okungekho right elizweni.
Udubo lapha lokuthi abantwana bathathiswe ama-passports lungaphi?
EZimbabwe i-passport into enzima ukubana umuntu ayithole. So abantwana bayahamba ngoba abazali babo bahamba bengelawo, abakwanisi ukuzithathisa. So kunzima ukuthi umntwana abe le-passport umzali wahamba emthiye emncane.
Singabona yini lolu daba luxabanisa uhulumende we-South Africa lowe-Zimbabwe njengoba kukhanya ngani sokulokufuthelana okukhona?
Akumangalisi uhulumende we-Zimbabwe lwe-South Africa akulabudlelwano. Ubudlelwano buba khona kuma-individuals akuhulumende we-Zimbabwe lohulumende we-South Africa maso kusiba lamadili. Yiko okulobudlelwano obuningi obugcina buhluphekise abantu. So ngibona ngani akulabudlelwano obuzaphambaniseka ngoba uhulumende we-South Africa ama-individuals abenefithayo eZimbabwe azaqhubeka esebenza labo. Bona laba be-South Africa uma sokusiya entweni zabomayini kuma-farms abakunikwayo ngohulumende waseZimbabwe. So uhulumende bangu-2 balezinto eziningi abangazivumelaniyo kodwa bayasebenzelana ekuncindezeleni abantu.